lokho ngokunye okuvezwe izimstats lamhla ngesikhathi sethula umbiko wesimo sokuthola ukudla elizweni owe-food security fact sheet oqoqwe ngosizo lwabenhlanganiso ye-Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, labe-Norway Statistics. Embikweni wakhe awethulele abaphatheke kulomhlangano obusebulenjini uMnumzana Gron Chirongwe owezimstats uthe impumela le ivezwe kulandela uphenyo olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 olokudinga isimo kwezentengo yempahla lokuthi abantu bathola okunganani i-2019 mini prices survey.
For the people in Zimbabwe, they're consuming more than recommended cereals, sugar, fats and oils, and less than recommended dairy products, fruits, vegetables.
Abantu baseZimbabwe bebesidla okwedlulise isilinganiso esivumelekileyo kulokho okusanhlamvu, ithukela, amafutha, lesilinganiso esiphansi kakhulu sokudla okulochago, izithelo, imibhida kanye lokutholakala enyamazaneni.
Esinye isiphathamandla enhlanganisweni ecubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute, uNkosazana Patience Spanda, uthe impumela iveza ukuba abantu beZimbabwe baphila kabuhlungu njalo kanzima.
Ukuthi abantu beze befake ukudla ekuseni emini lantambama kusuka kube nzima ngendaba yokuthi i-economy yethu ayibenelisi. Sibese sibona njalo ukuthi abantu abaningi sebesuka kuleli besiyadinga okungcono kwamanye amazwe. Kuveza ukuthi kuleli abantu baphila okokuhlupheka.
UMnumzana Collins Ncube, isakhamuzi edolobheni lakoBulawayo, upha umbono wakhe ngalesi simo.
Wonke laba abanye kusho ukuthi zithwele nzima, yikudla kuphela khona kokukhona okusetafuleni okungalani lokuthi khona is it balanced diet or not. So khona lokhu kungakhangela especially even ebantwaneni, ikho abantwana bethu kwesikhathi bethwala nzima njalo kwesinye isikhathi si-athakwa yeminye imikhuhlane elula kakhulu ngenxa yokuthi imizimba yethu kayiqinanga njalo ayiphilanga kuhle njalo ayitholi ukudla okweneleyo kakahle.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare, uMnumzana Nqobile Khuphe, uthi kuliqiniso lokho okuvezwe ngabezimstats ukuthi abantu elizweni bengasanelisi ukuthola ukudla okwanelayo.
Ngoba isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Asikho ukuthi abakwazi ukuthi badle, bayakwazi kodwa umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe lama-chunks kumbe lo mbhida, yikho as long kubambe isisu, yikho akudlayo kuphela. Ama-fruits asikhulumi, insuku zonke sekulibhanana kokuphela. Ukuthi athenge into ezinjengabo-grapes o-apple akakwanisi, kuyala esikhwameni. Kubi kakhulu lapha elizweni, kumele ukuthi nganto lezi ziyalunga, kodwa hayi-ke siyamandla angani akekho ebantwini sibili.
Abezimstats bathi lesi yisimo esitholakala elizweni lonke ogoqela emaphandleni lemadolobheni. Amazwe abalisa eleZimbabwe, Zambia leMalawi yiwo abikwa abe ngawakuqala ukuphuma lempumela kulinhlolisiso kwezokudla eye-Food Security Fact Sheet. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.